Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngensonto mhla ka 8 kuZibandlela 2017 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Iziphathamandla zebandla lezanu PF kobulawayo zithi zilethemba lokuthi ibandla leli lizanqoba kukhetho oluzayo olokudinga amalunga edale lePhalamende kuleli dolobho ngenxa yenhlelo zentuthuko aziqhubayo.
Lamatriyane sibanika lapha nalapha njengoba imisebenzi ngekho kodwa bathole ke okuzabalethela imali endlini ukuthi benele sikubhadala ama-school fees nokuthenga okunye ungabe uthelele ukubhadala ama-rent.
Iningi labantu lithi liyawujabulela umbukiso wemifanekiso etshengisa imbali yeqembu lenguqu ele-Highlanders osaqhubeka e-National Art Gallery kobulawayo.
Kanti siyabona emarediyweni ezikolo lapha kuyafundwa imbali, sekufundwa ngabobuyanehanda nabobantu ukuze bangakhohlakali. Kanti thina into yethu esiyithanda kangaka yona yodwa zwi, abantwa bethu lesizukulwane bazakhohlwa.
Kweziphathelane labatsha sixoxa lomsakazi olodumo ku-Ezra Chisa Sibanda. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Iziphathamandla zebandla lezanu PF kobulawayo zithi zilethemba lokuthi ibandla leli lizanqoba kukhetho oluzayo ngomnyaka ka-2018. Olokudinga amalunga edale lePhalamende kuleli dolobho ngenxa yenhlelo zentuthuko aziqhubayo. Zona zithakazelelwa ngabaningi. Ibandla leli lanqoba ePhelandaba Mpophoma, eLobhengula kanye leMakhokhoba ngemva kokuba ibandla leMDC elikhokhelwa umnumzana Morgan Tsvangirai eliyilo elalize lilezihlalo eziningi zePhalamende kuleli dolobho selikhalele ukungena kukhetho lisethesa ibandla leZanu PF umlando wokuqilibezela. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba sixoxele umnumzana Joseph Chuma, ummeli wePhelandaba Mpophoma edale lePhalamende engowebandla leZanu PF.
Siguqule into eziningi kakhulu, sathi nalapha nalapha noma nje umumo wesizwe uvele unzima, kodwa sizamile ukubana singene ebantwini sihamba lo mlayezelo wokuthula, umlayezelo wokumanyana, umlayezelo wokwakha isizwe. Sadinga uncedo lapha nalapha. Ngikhuluma nje even katesi ikhisimusile edlileyo katesi sike sihamba labo abantu sabadingela lokhu lalokhu ama-rice lalinalo ukuthi bathole okokuthi badle bapheke ngapha, futhi sidinga la ma-project okuthi abantu bathole into yokwenza ezababisela imali ezindlini. Sike sagijima la matsiyane sibanika lapha nalapha njengoba imisebenzi ngekho kodwa bathole ke okuzabalethela imali endlini ukuthi benele sikubhadala ama-school fees nokuthenga okunye ungabe uthelele ukubhadala ama-rent.
Kungabe kunike isibonelo kubahlali bebulawayo ukuthi ibandla lakho lingenza ngcono kuwo wonke amawadi singasakhangeli lawa aya kuZanu PF kuphela?
Isibonelo sibile esiqinileyo ngoba ngihlala ngikhuluma ngithi khona ungathenga isitofu sakho kumbe ifriji yakho uyifake endlini engelamagetsi, kuyala kuloku yistofu noma ungazofaka amanzi ngembiza akusoze kubile, kumbe ufake amanzi aqanda efrijini kasoze aqande ngenxa yokuthi uyabufake efrijini engakhonethwanga emagetsini. Itsho ukuthi khona noma ungazofake ummeli we-opposition uyabufana lomuntu osufake istofu endlini engelamagetsi, ngoba ummeli we-opposition wana ukuthi ayo-connecte emagetsini phambili ngale kusuka kube nzima, ngoba kuyabe kungasela kubonana kuhle abantu babe sebekhayelelana phansi ukuthi halo ngwaleli bandla lo ngaleli bandla.
Lo ngumnumzana Joseph Chuma, ummeli wePhelandaba Mpophoma edale lePhalamende ongowebandla leZanu PF, sixoxelaye ekobulawayo. Kusenjalo unkosikazi noMathemba Ndlovu Umeli weGwanda Central edalele eParliamente njalo engowebandla elikhokhelwa uMnumzana Morgan Tsvangirai uthi ibandla lakhe seliqalisile ukulungiselela ukhetho eMathebeleland South njalo kusobala ukuthi lilosekelo.
Asiyekeli ukufika ebantwini sincengela ivoti lokuthi funa ngo-2018 lapho singena sifumulanga. Ngakutshela ukuthi kade ngile esithi provincial council yabomama abantu baphume ngamangala. Abantu bandla balifuna sibili lanxa baqilwa kodwa hayi abantu bayaveza ukuthi ibandla ngikhona sebelifuna ngamandla.
Lokhu likubona njani njengoba izihlalo eziningi zikubandla leZANU PF?
Sikubona nge-outcome yabantu nxa singabiza imihlangano ngoba abantu baphuma bebaningi kakhulu bese sizibuza ngoba siyalandelela sibona ukuthi hayi abantu laba bavota kanti manje nxa bavotela lelani elinye ibandla waye singenza imihlangano bephuma bebaningi kangaka. Yikho kusinika ihophu yokuthi hayi kwelinye ilanga sizawina ngoba abantu basemilathi abakalizitheni.
Kodwa likaze libone nje nxa liphosilihlo kwabanye benu beZANU PF ukuthi mhlawumbe ababo babuya bebebaningi kulabeni.
Hayi, mina ngikhona ukuthi ababo bake bebebaningi kulabethu ngoba mhla kulo mhlangano weZANU loyathenga isinkwa kuphela uyabuthwa kuphela ukuthi ihambe emhlanganweni noma ungaso wakhona loya ngathi kumbe kade usezibhedlela yabuthwa kuphela kuthiwe uye emhlanganweni. So angikholi ukuthi ngingathi baba labantu abaningi ngoba abantu babuthwa ngenkani.
Nxa lixoxisana labantu bathini bayazwisisa yini okwenzakalayo ngoba abanye bayachothoza ukuthi MDC yathi ayingeni kukhetho kodwa kwesinye isikhathi ithi iyangena.
Vele akulalapho esake sathi siyangena kumbe sizangena. Sathi nxa kungela ama-reforms vele kasipoze singene and abantu bayakuzwisisa.
Lowo ngummeli weGwanda Central edalele ePhalamende unkosikazi noMathemba Ndlovu ongowebandla leMDC elikhokhelwa uMnumzana Morgan Tsvangirai sixoxelaye ekhonale eGwanda. Ngeselitshiye kancinyane ezandleni zikaGibbs Dube weStudio 7 esethulela eziphathelane lamasiko.
Awin bibawa silale mawin bibawa
silale mawin
silale mawin
siyalibingelela zulu kandaba lapha emsakazweni oliyamukela ngenjabulo nguGibbs Dube eWashington DC. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhlanje lomnumzana Raphael Mthombeni isalon seZimbabwe esihlala eDallas eTexas eUSA. Baba Mthombeni, kunjani?
Ngiyaphila Dube, kunjani mfowethu?
Hayi, ngiphile kakhulu, kunjani khonapho?
Ah, ngapha kumqando ngalezi nsuku ngathi kulo moya bekungathi kuzafefeza isinola.
Mm-hmm. Yey, sihle singene edabeni lwethu lwalamhlanje lapho esiqoka khona ngokukhulisa abantwana endaweni ezinjengezemelika. Kambe kunjani khona ukukhulisa abantwana emazweni?
Ukukhulisa abantwana emazweni kuzima. Ukuzima ngoba akufanani nokukhulisa abantwana lokhu thina esakhuliswa ngakho. Ngoba abantwana lapha indlela abaphathwa ngayo yehlukene lendlela esinabe thina sakhuliswa kumele sibaphathe ngayo ezindaweni le.
So singathi-ke ongani kuyehlukene kakhulu kuyini?
Ukuthi abantwana ngabakhuzwa, abantwana ngabatshaywa ukuthi kunguthatha uswazi umtswaphula iinyawo lezi umqondisa indlela akuqalwa. Awuqalwa sivilijele enkulu sivilileyo ukuthi uyahamba kumbe bakuthathele umntwana wakhona lo ayehlala khona lapho ungakwazi kuona.
So nxa-ke umntwana engasagaswa kancane akusikho ukuthi-ke umuntu sekukhulisa amahlongandlebe?
Uyabe kunjalo yokuthi nje thina angithi nxa kuvele kungokwakithi kusekhaya njengoba nje mina nginje khonapha ngilo mfana esengimkhulise lapho wafika eleminyaka emithathu khathesi leyangena u-20 ukuthi ekhonaphana eminyakeni emithathu yona leyana ezefika ku-20 sengimnembe kangaki angikwazi kodwa-ke ngiyamnemba ngihle ngingathi ngiyamethusela ukuthi hambe ekhuluma khonapho u-911 wakho lo bone then kuyabe kumsiza kumqondisa kodwa-ke ngiyabe ngikwazi ukuthi licale likhulu kakhulu
siyabona ukuthi le khaya nxa ukuthi ukhulisa abantwana kulabogogo kulababakazi labantu abathize nje khonapho so lapha-ke bakhona yini abanye ababe seduzane ukuthi bancede ngelizwi elilodwa kumbe amabili ukuthi baqondise abantwana
hayi lokho kuvele yinto-ke evele esilahlekele le ngoba lapha emazweni uyimuli wena umnkosikazi wakho lo mntanakho labantu bakho kuphelile phapho akula anti akulani elekakwabo abakhulu okuningi kwakhona bakufunda kubangane babo nale lapho esikolo kakhulu lapho badlala khona bese besenza njengakhona lokho okwenziwa yilaba abalapha ngoba angithi lapha kungakibo labo abalapha
mhm singathi-ke nxa singavala udaba lwethu lamhlanje ungathi pho-ke nxa ukhulisa umntwana okumele ukwenze sibili ukwenza ukuthi umfukamele kuyini
okumele ukwenze ukuthi ubulokhu umkhumbuza ukuthi khona ukhumbule ukuthi wena awusiwa lapha ukhumbule ukuthi wena ungubani ukhumbule ukuthi wena akumelanga wenze izinto lezi ezinjengalezi kufanele ukuthi wena ufuqe kakhulu kumbe isikolo wedlule laba bantu balapha ngoba laba bantu kungakibo lapha kufanele ukuthi ungenzi njengalokho okwenziwa ngabangani bakho labo babonayo ukulokhu uhlala udikitela kwenzela ukuthi umntwana azazi
mhm ayike siyabonga kakhulu-ke mnumzana Rafael Mthombeni valelisa abalaleli ba
ye sanani kuhle balaleli siyalithanda
ye leso-ke isizalwane seZimbabwe esihlala eDallas Texas umnumzana Rafael Mthombeni ebesixoka laye ngokukhulisa abantwana eMelika silethemba lokuthi siyahlanganise abaphilileyo ngeviki ezayo olivalelisa emoyeni ngenjabulo ngumthembo Zemba uGibbs Dube lilale
Siyabonga Gibbs. Yesizwe uNtungameli Nkomo esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Uhlelo lwabasakhulayo namuhla ngixoxa lomsakazi omkhulu umnumzana Ezra Chisa Sibanda yena olenhlelo zokuthuthukisa abasakhulayo. Chisa, ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga kakhulu Ntungazi, kulesikhathi eside singaxoxa emsakazweni wabantu. Ngiyabonga kakhulu ehlelweni lakho.
Akusitshele ngenhlelo zakho, kuyini kahle kahle okwenzayo?
Ngiyabonga kakhulu unikezele lithuba eZimbabwe lesikuyo eZimbabwe ke enganaki intandane engayangi enganaki abasakhulayo ngibone kufanele ukubana ke abasakhulayo engangixoxa labo ke ngaqala ngasedolobheni ngikhangele ngibona abasakhulayo ngibona abantwana ke abalele abalama 13 14 15 years sebethengisa imizimba ukubana ke baziphilise ngoba bengelayo ke imali zokuya ke kuthiwa ngama school fees ukuthi baye esikolweni kuthe kunjalo ngakhangela ke izintandane lezi zisemakhaya ezingela mali-ke yokuthi bangene-ke esikolweni bafunde so uhlelo lami kuthiwa yi-Ezra Chisa Initiative lo hlelo ngicele-ke abangani abasemhlabeni onke jikelele abangaziyo anginamali mina njengomsakazi ngingumuntu ozama uhlanganisa ukuthi ngikhulume nje bantu bezimbabwe angeke sisekele silahleke izintandane silahlele aba abasakhulayo sibayekele baduhe-ke iganga bathengise imizimba benza isitsotsi isikolo lanxa ungenamsebenzi kungcono sibase esikolweni ngakho-ke abangani wami-ke ngalokho kuthiwa i-social network umhlaba wonke jikele bajikele abanye ama-$5 abanye ama-$10 abanye ama-$20 ngithathe leyo mali ngibabhadalele ama-school fees okwamanje ngilabantwana abayi-21 engibasizayo ezichisa initiative abafundayo njalo-ke sesilo munye-ke uqedile i-university seyigraduate okwamanje samthola-ke lo mntwana-ke elabo-14 sefundile wapasa uzaqeda-ke i-degree yakhe e-developmental studies okwamanje semelele komsebenzi nxa simchiya eseqede-ke ley-degree kungcono akufanani kulodwa ngasamekela wazilahla wangena iganga
kwabangamachumi amabili lanye laba othi uyabancedisa bangaka abase-primary bangaka abase-secondary
abase-primary bangu-14 then abanye laba-ke yibo baku-secondary school ku-21 le ngikhuluma ngayo ngefunda i-secondary le-primary angibala abase-university abangu-6 esibasizayo oyedwa ngiyoqalele esaqala ngaye-ke ukuqhaza lokuthi ayizachisa initiative saqhaza nginalo siqedeke degree lakhe ke 6 years efunda wazochaka 3 years siqedile ke ngimese ubongelayo abaningi laba ke base primary abase primary bonke zintandane laba abaningi abase secondary abazali babo ngabangane lesiyo kubasiza abanye bakhona behlukana babo nomama abanye ubaba wafa abanye umama usegoli kodwa wachila ugogo yiwe laba esibasiza
abangathanda ukuncedisa chisa bangakuncedisa njani kukhona yini mhlawumbe ebulenjini lapha bangafinyelela khona bakwazi ukuphathisa
ikuhamba ke kuloko kuthiwa ngu-Ezra Chisa Sibanda ku-Facebook loba ku-Twitter Ezra Chisa bahambe lapha ku-GoFund ubhaliwe nje kwehlukene kulalabo abathengisa imizimba kule funding yakhona kulalabo-ke abazintandane abafuna ama-school fees kuthiwa i-GoFund bengadonata loba ngokusifonela-ke kumfonela inamba yami-ke i-WhatsApp number yami ngu-0044 79 855 6895 yaphinda njalo 0044 79 855 6895.
Ukhuluma njalo ngabantwana abathengisa imizimba sike sakubona ubhoda ngedolobho lakobulawayo ukhulumisana labo uthe ukwenza khona ukukhuluma labo ebusuku uzwe njani?
Ngeze ubuhlungu ngadabuka kakhulu ngoba wawukhangele ngikhuluma nawo omunye wasithi hayi uzobuza ngeminyaka yami ombokufuna ukulala lami unike imali yami $2 unike $3 lale sehlukane. So phakathi kwegenga le abantwana labasakhuluma lawo ngithanda ukuwutshela nje labalaleli bonke ubona abathathu bangikhona sebevumelane lo hlelo lethu libaphumeke laphana ekuthengisela imizimba oyedwa ule 20 years omunye ule 15 omunye ule 16 bobathathu sebevumela ukuphuma uzabona sesixoxa labo kwesebebuyeleke esikolweni njalo bafuna-ke ukusizwa ngokusapoti ukubana-ke lingabuyeleke emgwaqweni.
Hayi, siyabonga sengathi ungaqhubeka ngomsebenzi wakho omuhle Chisa. Siyabonga kakhulu.
Siyabonga kakhulu Ntunga kunikeza kuleli thuba ke labalaleli bonke bomsakazo we-Studio 7. Siyabonga kakhulu.
Lolobe kuluhlelo lwabasakhulayo ngixoxa lomsakazi omkhulu umnumzana Ezra Chisa Sibanda. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Siyabonga Ntungamile. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la kushortwave 4930-6065 la ku-15460 kilohertz. Lilakho njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voandebele.com. Ngesizwe eziphathelane lokholo silo Ntungamile Nkomo.
Yikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya. Namhlanje njengemvama ngihamba lo mfundisi uSeni Sibanda. Mfundisi ngiyakwamukela kuhlelo.
Siyabonga kakhulu lathi siyamukela abalaleli bethu namhlanje.
Uphethe ubumbhalo namhlanje.
Ye, namhlanje bemfuna ukuthi sikhangele indaba yokuthi kuyini okuvimbela ukuthi imthandazo yabantu uNkulunkulu akhane engayiphenduli. Ngikhangele umbhalo kaJakobe uJakobe kuTestamenti entsha ichapter ka-5 verse ka-16 ithi yona umkhuleko wokukholwa uyamsilisa ogulayo, lenkosi iza kumsilisa uba enzile izono iza kumthethelela. Ngakho-ke vumani izono zenu omunye komunye likhulekelane ukuze lisiliswe. Umkhuleko womuntu olungileyo ulamandla kakhulu. Ivesi ka-17 ibisisithi yona u-Elijah wayengumuntu njengathi nje wakhuleka ngokuqotho ukuba lingani kalinanga emhlabeni okweminyaka emithathu lenyanga eziyisithupha izulu. Wabuya wakhuleka izulu lana lomhlaba wathela izithelo zawo. Ngakho bemfuna ukukhangela ukuthi njengoba saqalisa umnyaka omutsha 2017 abalaleli bethu bengabe abaningi umnyaka lo wedlulayo ngomuntu wayethandaze bona izinto zingenzakali sesinanzelela ukuthi abantu abaningi yikho besuka behamba besiyadinga amaprofeta besiyadinga abanye kodwa bemfuna ukuthi sichazulu lesinanzelela ukuthi ungakwanisa ukuthi uzithandazele wena uwedwa uNkulunkulu akuphendule kodwa kuyini okumelana lokuthi imithandazo yethu isebenze okokuqala ngasikhangele kuleyani verse ngiyabona ukuthi okokuqala ukuthi isikhathi esiningi into eyenza ukuthi uNkulunkulu engaphenduli imithandazo umuntu uyabe lesono angasivumiyo phambi kukaNkulunkulu ngoba siyananzela laphana uJakob ukuthi vumani izono komunye lomunye ukuze uNkulunkulu alithethelele njalo siyazi uIsaiah uyakhuluma ukuthi yena kuyini okusehlukanisa loNkulunkulu ukuthi izono zethu ziba bomvu njengegazi phambi kwakhe ikanti yena kumele asigezise sibe mhlophe ngakho isono sethu siyavimbela ukuthi uNkulunkulu aphendule imithandazo yethu baningi abantu abafuna ukuphila esonweni kodwa befuna njalo ukuthi uNkulunkulu abenzele izinto ngakho lokhu ngeke kwenzakala okwesibili into eqakathekileyo emelana nakhonoko ukuthi imithandazo ungaphendulwa uNkulunkulu ngiyananzelela ukuthi baningi abantu abathandazayo kuNkulunkulu kodwa umuntu engakholwa ukuthi uNkulunkulu uzawuphendula umthandazo wakhe kungabe kuzwakala kuyinto eyinhlekisa kodwa kuvamile ukuthi abantu abaningi baba njalo empilweni ngoba singananzelela lapha uJakob uthi yena umkhuleko kuverse ka-15 ukuthi umkhuleko womuntu okholwayo uyamsilisa ogulwayo njalo kususithela ku-16 umkhuleko womuntu olungileyo ulamandla kakhulu ngakho nxa umuntu ethandaza ekholwa kuba namandla kodwa nxa ungakholwa akula lutho lenzakalayo akula lutho emhlabeni uNkulunkulu angalwenza ngaphandle kokuthi umuntu athandaze ngakho kuyafana nalesizwe sethu seZimbabwe singatshona sikhala ngaphandle kokuthi size sithandaze akula lutho uNkulunkulu angalwenza uNkulunkulu yabe melele thina ukuthi sithandaze ukwenzela ukuthi isandla sakhe ke sibe sesingenela kumumo lo esifunda kungenele kiyo yiyo amazwi engibona ekuqakathekile besingakhangela namhlanje kusihlwa
kwiqibe ngomthandazo mfundisi
besiyathandaza namhlanje ntambama sikholwa ukuba uNkulunkulu uyaphendula imithandazo ngakho niyathandaza sithandazela abagulayo sithandazela abantu abakhangele kuNkulunkulu ukuthi abaphendule imithandazo yabo sithandazela ikakhulu isizwe sethu seZimbabwe sesiletha kuwe uNkulunkulu ngegama likaJesu siletha labantwana abaza kuye ezikolo siyazi ukuthi izikolo ziyovulwa liziki elandelayo ngakho siyabathandazela igama likaJesu ukuba uNkulunkulu uzabakhokhela njalo uNkulunkulu sithandazela ukuba ilizwe lethu leZimbabwe ngabe ungalikhulula ulise kwisigaba esinye njalo uphilise kulaba bonke abagula abasezibhedlela abasilaleleyo kulumsakazo ubathinte ngesandla sakho esilamandla egama likaJesu amen
amen mfundisi siyabonga bekukuhle ukuba lawe kuhlelo sibe sonke njalo ngeviki ezayo
siyabonga kakhulu
lobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya lilami untungameli inkomo lo mfundisi usenisibanda asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo
ngithemba olendlebe zokuzwa uzwile siyabonga ntungameli Iningi labalandeli beqembu lenguqu ele Highlanders lithi liyawujabulela umbukiso wemifanekiso etshengisa imbali yaleli qembu osaqhubeka eNational Art Gallery kobulawayo. Umnumzana Phathisa Nyathi obona ngokulondolozwa kwembali yamaNdebele usanda ukulandisa ngembali yabazukulu benkosi uLobhengula uAlbert Lorose Khumalo okuyibo abadlala indima enkulu ekubunjweni kweqembu leHighlanders ngomnyaka ka-1926.
U-Albert ke Lorose bake beza bezethonisa inkomo zikayisemkhulu uLobhengula. Hayi ke beyindaba ekuyangena khonaphana e-High Court. Ngase kuxoxelwa umsele uhlabangana uyise kavana lapho abaziyo uyayilinda. Watsho ke wathi hayi amajahana abazulu bakaLobhengula bake bayafika khonalo kwakuthiwa kulele khona inkosi. Ngoba hayi sasiyisiphamaso nje kwakungenalutho kodwa ke kwathiwa amadayimani amadayimana lawo ngokukhuluma kwaseli babewasiyathupha bewathengisa ke imali yaba yiyo eyasetshenziswayo ukubumba iHighlanders ngo-1926.
Umnumzana Luke Mkandla owande ukuqoqa inhlelo zaleli qembu uchasisa ngokuqhakatheka kwalumbukiso.
Sakhangela ukuthi bekukuhle ukuthi ne 90 years sidinga imali njengoba iqembu lingenamali. Azaphinde sathi hayi, kathi siyabona emaredweni lezikolo lapha kuyafundwa imbali, sekufundwa ngabobuya nehanda nabobani ukuze bangakhohlakali. Kanti thina into yethu esiyithanda kangaka yona yodwa zwi. Abantwabethu nezizukulwane bazakhohlwa, bayakholisa leHighlanda bengazi ukuthi ivela. Savumelana ukuthi let's concentrate on the history of Highlanders. Abantu bakwazi ukuthi iHighlanda vele yasungulwa ngaphi.
Ukusungulwa lombuthano ngenyanga edluleyo emkhosini owaqhutshelwa koBulawayo kwakulabahlabeleli abahaya leli qembu. Umbukiso lo uphela ekugcineni kwayonale inyanga ekazibandlela. Ngesizwe umxolo othi amahlola nyama uvela kusisa senkosi. Liwukholisile lo mculo liwuzwa waphuma ngapha emsakazweni we-Studio 7 amahlola nyama. Singakehlukani othi sikhangele ezinye zezindaba ebesilazo. Iziphathamandla zebandla lezanu PF koBulawayo zithi zilethemba lokuthi ibandla leli lizanqoba kukhetho oluzayo ngomnyaka ka-2018 olokulunga olokudinga amalunga edalela eParliamente. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.